Inengi likhala ngokuthi umnotho welizwe ulokhe uqhubeka ubhidlika lanxa uhulumende esithi ulemizamo yokulungisa indwendwe zabantu abadinga amafutha ezimota awepetroli nawedizili zibikwa zibe zizinde namuhla kobulawayo. Njalo kuyisimo esifanayo emabhanga njengenhlala yenza ngenxa yokusilela kwemali. Isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, uthi ukuswelakala kwemali kuthwalisa abantu amagabha avuzayo ngoba abenelisi ukuthenga impahla eyehliswe intengo ezitaladini.
Uhluphoolukhona eZimbabwe ukuthi kakula cash mali ukuthwala amabhendi kakhulu apha icash. Abaningi nxa bethe bathola icash babethola $50 $300 ngelanga, kumbe abanye bathe bathola kwevik. Umuntu ole cash ulemali engcono ngoba uyenelisa ukuthi azihambele esitaladeni anjani ayethenga. Kodwa le ikhokhezi ngazi ukuthi uzama uye esitaladeni bayafika bakhambe inkalakatha yemali okwenza ukuthi kube sokuphala ukuthi uziye nasesupermarket yethenga khonokho vele kudulayo. Kube sokufika abale foreign currency nxabe ngena kulawo mashopu amanye angabe siyamukela i-foreign currency, kumbe njalo nxabe funa ukuthenga ifueli le ngoba bakhona amagalati anjengabo fueli ngani ne-foreign currency amarandi abapula nama-US dollars lelinye ndi-foreign currency abayivumayo. Kube sokufithi laba abaningi abangela i-foreign currency okumele bangene kuleyo mzila emide. So ngezinye indlela ngaze singathi kukhona abathengisayo ezitaladeni kodwa abayefuna i-cash njengokuthi ngaziyathenga i-inform iyalutidirizile ezitaladeni kodwa umuntu uyafika kuthi ukuthi ngifuna i-cash okuzo kusiba luhlupho.
Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, usinika umbono wakhe ngokuthi uhlupho lokusilela kwemali lungalungiswa njani.
Njengoba sesihambe sasiya kuleyi lezi lesesikuyo, angithi uhulumende kavume okwakhathesi ukuthi idola lethu silisebenzise maybe kanye lerandi bancengise bejoyine irandi union maybe zasibhalansele izinto ngoba izakwazi ukuthi ibhalansise imali esiyitholayo i-income yabantu le mali esizibhadalayo ama-expenses esiwabhadalayo. Ingxenye kungancwebeka ngoba singakhangela ukhompela la amazona la esihlala eduze labo South Africa labo Botswana, ama-price ezinto zethu ngama-numbers ahambelana labo South Africa. But thina ngaphi imali yangkhona asiyitholi enela ukuthi sithenge lezi zinto. So nxa imiholo yethu ingakhwela layo ilandele ifike closerly khona laphana ukuthi izinto zieneliseke sivele sibhalansise kumbe ngerandi, ingxenye kungaphileka ngoba hayi yethu imali le yantengantenga sibila yizwakala ukuthi isiza ngaphi.
Umnumzana Fuzwayo ugcizelela ubunzima obubhekane labaningi.
Nxa sithumela abantwana ebhodini besiya kudla for 3 months ngendlela ilizwe elinyingayo, kambe abantwana vele kumele bebhadala malini esikolo. So into yangikhona enzima sibili while ezikolo sikuzwisisa ukuthi izikolo kumele zikhweze ama-school fees, but le mali yangikhona ngapha lapha thina esithola khona kayikhweli. So kuthiya a very big gap esingakwazi ukuthi vele sizayithini. Ipetroli yangikhona kayisathengeki, abantu abayi-afford nxa ipetroli sifika almost $20 per litre. Ukuthi uthwale sithengi you need about $800 wena uhola $1,000 automatically awusatheli fuel emoteni. Iyathi pheleli ithola ukuthi iyaqeda another 1 week ingabuyanga, ingazibuye sesifoka utotobe yasethela khona lokho okuncane. Things are very expensive. Uyangena ezitolo uyabona izinto azizihlalele abantu aba-afford ukuzithenga. So i-issue ukuthi abantu imali kabalayo kathesi baphumile kuphuma amacembinyana abagcwele egangeni wonke umuntu usesindlela ayathola khonapho. Ungadubula igolidenyana wonke umuntu uyaphuma ezindlini wonke umuntu ayishona ething igolide anything njenganika umuntu imali abantu sebephonga ukuphuma nje bezama wonke umuntu usethengisa emgwaqweni wonke umuntu usesezane. So everything is just informal, akulanto eformal.
Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, usichasisela okungenziwa nguhulumende.
Akula kudla vele sikhona vele ukudla nje kwansuku zonke, abantu baphelelwe zinkomo ikakhulu. Kube kudingeka ukuthi uhulumende adiklare lokho esingathi yi-national disaster entweni lezi, but kakakwenzi ngokupheleleyo kwenzela ukuthi abangafuna ukuncedisa bencedisa through ama-organizations wona lawo. Ngokuba uhulumende yabe sejile ukuthi kule disaster elizweni.
Kulandela ukwethekelela kukamphathintambo kahulumende weChina obona ngobudlelwano lamanye amazwe kunsukwana ezedluleyo, eleZimbabwe lithi kulenhlelo zokuthuthukisa umnotho ezintsha elizaziqhubala lelo lizwe. Ezivele zikhona zibikwa zibalisa ezokuqhelisa ingxenye yesitishi sewange thermal power station, igceke lendizamtshina ele Robert Gabriel Mugabe International Airport, le Net One, kanye lokwakhiwa kwedale lephalamende elitsha.